linga litshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lo mnumzana Angliston Sibanda ongunobhala wenhlanganiso ye Bulawayo Progressive Residents Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga.
Kuhamba njani ngokuqoqa lokho elikwenzayo ukutshengisela ngolwesihlanu?
Hayi, amalungiselelo ayaqhubekela phambili kuhle sibili. Lamapholisa basiphile ukuze bathe siqhubekele phambili, singazinjalo ngokwabo ukuthi bangagcina betshintsha, kodwa siqina-ke sikhulumisana nabo bathe siqhubekele phambili. Qibazayo bekhona labo ukuthi sibesisekela abantu njalo. Sikhuluma kanje amazimota ze-road show ziyabhoda emalokishini, bakhuthaza abantu and abantu kukhanya bazimisele ukuthi beze ngokuningi kulokhu kutshengisela.
Yona injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Silwisana lesinqumo esenziwa yiBulawayo City Council ngoDisemba 2013. Benza khona isinqumo sokuthi bazafakela abantu, bathengisela abantu abakoBulawayo amanzi nge-prepaid water meter system. Bavumelana-ke kulowo mhlangano ukuthi baza kala eCowdery Park ngale okungela amanzi khona ento ezinzinzi esalanelimithi egarikayo, zafakela abantu labana amanzi bese bebona ukuthi okuyinto kwakhona kuzasebenza kuhle yini. Emva kwalokho-ke bese bekufakela uBulawayo. Uhlupho lwethu ngakho ngayona leyo prepaid meter, okokuqala ngithanda ukuthi ngise ngitsho categorically clear ukuthi kasitsho ukuthi abantu bakoBulawayo bangabhadali amanzi. Baphiwa abantu baphiwa amanzi mahhala, amanzi ayadula, ayapurifaya. So-ke ngenxa lesizathu sithi abantu kababhadale amanzi, kodwa i-prepaid meter system izabangela ukuthi abantu bahlupheke, ngoba sikhuluma ngabantu abavele bengelayo yena leyo mali, abantu abacotshe imisebenzi, abantu amakhampani avaliweyo, abanye abaphilayo ngokuthengisa amatamatisi lama-gift card yokudluliswa ngamapholisi. So kungafaka i-prepaid water meter system kuza kusho ukuthi ongajusanga, ongathenganga amanzi kasoze abe namanzi. Kuthi kule argument lethe i-council bathi bona baza yenzukuthi abantu bathola amanzi la 1000 liters mahhala. Kulo hlupho lokuthi uyakuthi udila lomtshina ungasadili lomuntu. Umuntu lwana ongiyorana i-system ku-computer can manipulate it laloba isithi isikhathi. Sibona ukuthi zesa ichwezele yabantu ama-tarifa. Abantu abaningi ngababonanga ukuthi ama-tarifa akhwezele. Can you imagine kungaba ngamanzi ukuthi kungaba njani? Then kulezi izinto futhi esizikhangelayo sizengokuthi kuzagcina kuqhamuka imikhuhlane enjengamakholera, ngoba abantu besehluleka ukuthenga lawo manzi.
Ukutshengisela khona lokhu libona ungani kuzaphathisana?
Angithi abantu abenze isinqumo laba ngama-politicians. Ama-politicians kawezwa unless aze abone inani labantu. Sibatshengisela kuthiwa yi-yellow card leyo esibavezela yona ukuthi sibatshele ukuthi ngabe qhubeka nosenza so sizabakhipha, ngoba laba abantu abo-councilor vele bavotelwe ngabantu, abantu balamandla okubakhipha. Ikakhulu libona abo-councilor esesikhuluma ngabo ngabantu abathi abantu besiphela kanje babhalile i-proposal, babhala bacela kuminisi ukuthi bakhwezele uholo nge-465%. Ngesendlela babethi behola imali engale be-1000 besenga inkomo ezele ingelalutho abantu abazihluphekelayo.
Hhayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hhayi, siyabonga abalaleli, siyalungisa ukuthi wonke umuntu ofisayo ukuphatheka kulolu mkhankaso sihlanganenini esithi wokhapha ngolwesihlanu ngo-12:30.
Hhayi, lathi sibongile.
Siyabonga bani.
Lo ke bekungumnumzana Angliston Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.